VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-16 kuLwezi 2019 uKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphelekisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ichange. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesithi ngabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Kubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF seyekhona ukuthi sisebenze. Ayesali i-40, ngathi ayesali ngitshona kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe. Mhla ka-16 kuLwezi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abaningi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe, kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa ukuthi uzaguqula okuningi owakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombonolo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezihlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizihlalele ngizigwejisele igrosali every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrosali ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi. Angiyiboni sibili problem yangkhona, so ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenza enye iplani engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe khabe siyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ikuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kodwa namhlanje nxa sikhuluma amafactory alokhu evaliwe, imisebenzi hathi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandlale MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile or esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi ukuthi ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenyeka yisilo lila muntu oseceleni kwami lana. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyasuthiseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Khathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sikahotethi uyasuthisela.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanda. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi singabe sithi khona sesi singabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaTheku. Kodwa singabe akuyakhe imise futhi siyazi zathatha isikhathi eside. Asibekezeleni, sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela usiqamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwawo ababalika eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe, hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okunenge sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
iZANU PF ekhona kunodisconfession ayesabi i-40 ayesabi ngitshona kancane. But amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze imizwe labanzima. Ngaleyo ndlela yikho akutshoyo ukuthi laba bantu bayisitha sabantu. Kwazi ukuthi khona iZANU PF ekhona kasezi ekhokhelwa ubaba uEdwin Mnangagwa iyabesaba. Sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kolapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa khane nemthi yibo phela abantu kade bekuZANU PF yayizolo. Yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe sibukhangeleleyo. Njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu. Kusukela abantu abakuhulumende sikhangele futhi njalo labantu abasebandleni indlela kade beyibakhipha ngayo. yikho okusuke kwaphambanisa laleyo ndlela thina sibabona ngani vele kobesilwa ngendlela engathi ukuthi kona khona balwela abantu balwela ezabo izikhundla ekadibe nazo ngayizolo
kodwa ngenxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababe ku G40 lalabo ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo ke baba inkomo
hayi akunjalo ikhulisa likhona ukuthi nje abantu abantu lapha ufuna ukungena ngathi ungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayizinsimezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthengise ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezindlela singathi vele badilela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esitsho ukuthi upresident nebandla lezamkeni sizaphumelela kuphela noba kunokuzima okunjani
pho-ke manje njengoba kusekuthiwa laba yizitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu
hayi ibandla lezamkeni balikhuthaze ukuchaya abantu zokuba nje ukuthenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakuthiwa kapotiwhatsapp akithi umuntu lelungele ukuthi ayenza ukuthaza sebesesikwenzele ukuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbule ukuthi izolo benzeni lokuhlukula umnweza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zathi zidlala singakhali ukuthi abantu kade bedisa njani ngaleyo ndlela na-ambulances zade zama njani yikho kuphelaphesa ukutshoyo asitho ukuthi bangatshaa kumbukutheni izampefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye esefilaphosi esabelweni seMatheron South
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela namba wakuwe mbula lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
okwamanje sike sikhangele okwenzakala ezabelweni izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane nendlala embi njalo umumbu esezuwuthola ovela kurhulumente uphehliwe izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyiselaleziwe emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kodwa umumbu ezuwuthola phansi kohlelo lukarhulumente uphehliwe unkosikazi Thalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa
indlala inkulu kakhulu lo nyaka akulanto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loba la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kuzima sibili indlalayo lo nyaka sibilayo
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Maki Moyo izakhamuzi semawane oneminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathola nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu
iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahole amanye siwahole ebolile siwakhiphe sipepe uyesusigogokela ilodo elinye lonke amabele onke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo ngendlela ayithathanga
umama ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusulelwa kwamanzi esigabeni sabo
ukuthi singathi siphila kusemaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo lidlana lerusi siyakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye nesikayenza imithombo kunathi sinkomo banathi silembuzi sibe lathi sesithelela ingathi sifakalapha ekhavele serusile avela kulabuhle umawane lapa ngoba noma sikhangele zazawuthoka uyifile ngendlala
izifuyo kanye le nyamazana zendle lazo zibhekane le ndlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezidlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezivuleyo indlala ezansi emandebeleni umnumzana Shepherd Ncube Ntebe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe
xa uthi yalo nyaka inzima kakhulu ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed lokuzinika utshani njani utshani lestock feed lamahlanga kwezela ukuthi zizama ukuthi zithola amandla lesawudu hayisimo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo ngobuningi vele zifile zivulwa indlala lamanzi ahlupha futhi
sinesakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola okwenzakala phandle lapho esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha utshaya luvala ukuthi njengoba egqibeleka phansi, ama-pastures okwenza esingathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela. Ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi.
Ukhansela ka-Ward 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kalamali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni, iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilobe inhlelo njengokhansela endwenzayo ngikhulumisana nezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Sethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kakhulumende ibhajethi ka-2020 ngolosine. Umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe lokuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kule viki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiSentebe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi sabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizibusa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009. Khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathesi sokuphinta ama 50 dollars, kathesi sokuphinta ama 100, sokuphinta ama 500, sokuphinta ama 1000, kwaze kwacela ukuthi ungasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana babesithi sesisevile ipension, sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba. Lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wethi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekile. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise enye icurrency, sengilungise enye idola, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa i-US dollar, sesisebenzisa i-rand, sesisebenzisa i-Botswana pula, lokuthi bakusitobhelane khonokho good news. So bazathi khathe sebelungise enye sisuke kuzim dollar saya ku-bond note. Haya kumakwintrilioni nayo lawo saya kathe sesukuma RTG yeso kakusithathisi. Ilizwe nxa lisiba le currency, lisiba le mali, asike nikhangele umzekeliso wamarandi. Irandi lokhu ngazalwayo mina ngalifica irandi likhona. Kathe sezenze nilomzukulu. Angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingamakwintrilioni. Lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo. irandi lokho liqinisa kanti awu thule hlali tintshintsha isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eliyabe ithengiswa izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi yethu i-currency layo ihlale iqinile thina silane esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile iZimbabwe yonke jikelele.
Khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies zenu lapho abantu bahlezi njani?
Ngikhuluma kunje i-disaster sihlobo sami. Ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families, ngikhangele lalo ugogo sechiyelwe abazukulu, not echiyelwe abazukulu ngoba abantu baye eGoli, echiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana, abazukulu sebeselele ugogo, ugogo kala plan ugogo ungakhali ipension yakhe, uhola kumbe $20 i-RTGS leyo, umthofu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha, ithukele iyimalini, impuphu iyimalini. Singakhuluma khangela kuma-constituency kuyesabeka, kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba babe nayo imali yakhona ivuke ekhathesi nayo kayisathengi lutho noma kade ucinile usithi hayi mina senza usebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto ihamba up and down bengaxoxisa nilabantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile nothi ukuxaka kokuthi futhi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani sabhekana manje sama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagesi konke khona kukwesi sikhathi sisele nemali yokuthi sibhadale.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MEC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Kande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ubingelela balaleli na balandeli obingelela yenguladi
ongasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubangwe. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa. Oh,
siyazi ukuba ubucula umculo kamasikandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyefikile uhamba njani
okay angeke ngithi ngawuyeka umasikandi ake ngiyibeke kanje namanje ngisawucula umculo kamasikandi akula nto engayitshintshayo ngingathi ngibamba zandla zombili umasikandi ne-afropop
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas.
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho engitshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. ingoma le sinyama yembongolo the time ngiyibhala yazi bengikhumbula kudala matshe sancebeka bekuwumdlalo ebesanda ukuwudlala kakhulu sisakhula yayithi inyama yembongolo khetha omthandayo so ngithe mangena estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando ingoma yothando so ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala so ya ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo ngiyabonga
hayi lathi siyabonga Mandlovu sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo
Siyasiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yeCastilaga Premier Soccer League endaweni namuhla iqembu leHighlanders libe nguthikile ubhanqa 0-0 leFC Platinum kweminye imidlalo efanayo Tel 1-2 Triangle United 0 Chicken Inn 1 Wange 1 Rentals 2 Musowani Stars 0 Ngezi Platinum 0 Chapungu 0 Singakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa wasefika isapho se iminyaka emibili ebusa kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatoreni South siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje walivalelisayo ngugibs dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa